abantu laba abakhulumayo ukuthi u-Efford noNhliziyo they were never senior members of umhlangano. Babengabantu yethu abancedisayo ukuthi iZapu should pull out from iZANU-PF. But into ekhona yikuthi khona behluleka ukuthola isihlalo in 2010 Congress. And therefore, basebehluleka ukuthi banjani. Babengabantu abacontributor meaningfully from the party and they resigned from the party and it is on record. And we are surprised ukuthi nxa ukuthi khona basuke nabantu abangu-200 babathathe nga, considering ukuthi they have not been in the party for the past 3 years. We have no record whatsoever ukuthi kulabantu abanjalo abasuke kithi ngapha emhlanganweni. And as such, we believe ukuthi state management and grand spending yenza iZANU-PF. Ngobana isibonile ukuthi udumo olukhona kuZapu linjani, linjani. We are not even worried ngobana, look, they were never our members. Why would we be worried about those that were not our members? We only talk about two people here.
Mnumzana Nkomo, labanye bakhe bathi basuke kubandla leZapu ngoba ubukhokheli bakhona abulahlonzi, njalo akuqondakali ukuthi inhlelo zangkhona ziqhutshwa njani. Ungathi liqiniso lokhu na, njalo ibandla lakho liqine okunganani?
Hayi, kukhuluma kwabantu nje abavele bengazali ukuthi baqonda ngani. Iqiniso ke lokuthi iZapu ubukhokheli bangkhona buqinisaka thina khwathesi sesilungiselela u-2018. In fact, silungiselela i-Congress yethu ezakuba khona 2015. Ama-elections a-2018 siyabe sivele sikhona. Sesivele sesilungiselela vele lokuthi ku-ground ukugijima-gijima ukuthi khona sibe si-strategize and si-restructure with our members on the ground. So lakho abakukhulumayo ngiyabona yikuphupha emini sibili ngobana abazi ukuthi kwenzakalani. Nxa umuntu wathiya 2010 surely is 2018 now. Ulokhu usaphupha, yikuphupha okwenza kona laba bantu bona laba esibathoye umgomo lolo.